VOA Ndebele.
Njani mthwakazi omuhle olamukela ku Studio 7 ngenjabulo ngolesihlanu mhla ka 22 kuLwezi 2019 nguntungameli Nkomo. Endabeni zekuseni namuhla
khona ukuguqula amalizo la ezidaladala kuyabiza imali, kodwa kathi nyakasiyo nto okumele idakwe abantu balambile, akulamsebenzi, izula lithembisi.
Uzulu usola ukuguqulwa kwamabizo emigwaqo yamadolobho nguhulumende ewapha amagama agoqela elikamongameli Mnangagwa engazange akhulumisane labantu.
Abalimeleyo uPresident Nelson Samisa akwenzileyo ukuthi engakafiki ngaphi uhambo waya babona wakhangela ummo wabo wasekhuthaza njalo ukuthi iofisi yethu ibancedise.
Abasekeli be-MDC ababotshwe ngolwesithathu ngemva kokutshaywa kabuhlungu ngamapholisa bakhululwe ngemali yesibambiso. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ukuguqulwa kwamabizo emigwaqo emadolobheni elizwe okwenziwe nguhulumende izolo sokudale inkulumo, abanye besithi uhulumende obemele akhulumisane loZulu azwe imibono yakhe kuqala. Izitalata ezithile eHarare koBulawayo, eMaswingo, eChinoyi, Chipinge, Gweru, eKwekwe lakwamanye amadolobho ziphiwe amabizo agoqela awamaqhawe awenkokheli yakwamanye amazwe, la magama abanye abadlala indima ebalulekileyo embalini yelizwe abafana lendlovukazi yesizwe samaNdebele uQueen Lozike Idlodlo. Amaqhawe alamabizo asephiwe izitalada agoqela uLookout Masuku, uJohn Landa Nkomo, uMnumzana Nikita Mangena, uBenjamin Burombo, loSidney Malunga. Kodwa abanye bakhonona ngokuthi uhulumende utshiye phandle abantu abaqakathekileyo abafana loMnumzana Dumiso Dabengwa kanye loMnumzana Walshman Mabena. Amadolobho phose wonke aselezitalada ezibizwa ngegama likamongameli Emmerson Mnangagwa okuyinto engathakazelelwa ngabanye. Izitalada lezi ezigoqela u-6th Avenue wakoBulawayo kanye lo-Enterprise Road eHarare. Abanye bathi kulokuthi adlalise imali esipha izitalada lezi amagama amatsha, uhulumende obemele asebenzise leyo mali ukulungisa imigwaqo. Amanye amahofisi kahulumende lawo aphiwe amabizo amatsha. UChris Gande weStudio 7 uxoxe lengcwethi kwezombusazwe uMnumzana Thandeko Zintimkandla ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Uyabona nxa abantu sebephelelwe imikhumbulo lengqondo kwesinye isikhathi libona ngokwenza kwabo. Khona lokhu ukuthi ilizwe linje kuyethathwa ngoba khona ukuguqula amabizo la ezidaladala kuyabiza imali, kodwa kathi njalo asiyo nto okumele idakwe abantu balambile, akulamsebenzi, izula lithembisi, iziningi izinto ezifunwa ngabantu. Leyo mgwaqo iphonga ukuphiwa amabizo imagodigodi kayihambeki. Kunganjalo ngabe bebefuna ukwenza lokho baqale bayenze ibe mihle ibukeke. Ngenye indlela labo bona abantu abaphiwa amabizo abo emgwaqweni leyo bayafana le mgwaqo leyo, kutho ngabanamsebenzi phela, ngabaphakanyiswa. Iphonga ukugijima nje umuntu aginye ngahlafunanga.
Kodwa ungathini wena ngamabizo akhona ikakhulu nxa sikhangela ukubana akhona awesishona koBulawayo la isiNdebele eHarare, bekungamelanga na ukuthi amagama la ahambelane lalapho indawo yakhona ekhona
uyishaya ekhaleni sikhuluma lokho be devolution of power yileyo naleyo ndawo ilamaqhawe ayo yekumbulutho oluthize abalwenzayo akusizi ukuba uthatha ibizo lomuntu ongaziwayo ongelambala ecacayo kumbe ongathandwayo esigabeni leso uthatha ibizo lakhe uliphanyeke emgwaqweni esetshenziswa ngabantu bakuleyo ndawo xa befuna amabizo abantu ababalulekileyo empilweni zaleyo ndawo kababuze umphakathi kababuze uzulu bazabatshela ukuthi laphana singathi singaqamba ngobani lapha siqamba ngobani ukuthi uJohn Nkomo uqanjwe kwebulawayo waqanjwa leHarare akutsho lutho konke khona lokhu uJohn Nkomo nxa esaziwa eyenyama yendlovu kapho izikolo khonale betsholotho kumbe kobulawayo bangaze bathatha into yabantu bayenze eyabo kuyini khona umuntu yedwa amadolobho wonke la ufuthe nguye yedwa olebizo njengomgabe umgabe this umgabe that amadolobho nguye yedwa yini wayesebenzela amadolobho nalawo angithi baningi abantu indaba ongaqanjwa abantu ngendawo zakibo ngabe nxa kunjalo awusoze ufice ibizo lomuntu lilinye ile mgwaqweni ithumi nambili
umnumzana Thandeko Zintimkandla uhlaziya ezombusazwe ubexoxa ecingweni lo Chris Gande we Studio 7. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Abasekeli be-MDC abayisikhombisa ababotshwe ngolwesithathu ngemva kokuhlaselwa lokubhaxabulwa ngamapholisa ngesikhathi bemelele ukuzwa umbiko obuvela kumkhokheli wabo umnumzana Nelson Chamisa abagoqela usana olulenyanga zokuzalwa ezilichumi bakhululwe ngomthethwandaba izolo ngesibambiso sebail. Umntwana lo ubelonina njalo balele estokisini bonke. Abantu laba betheswa icala lobudlwangudlwangu i-criminal nuisance ngesiNgisi. Kodwa inhlanganiso yamagqwetha abamelayo iZimbabwe Lawyers for Human Rights ithi bayalilandula leli cala. Banengi abalimeleyo abelatshwayo ezibhedlela ngemva kokutshaywa kabuhlungu ngamapholisa. Abagoqela abantu makhaza abangelani lokwenza lebandla le-MDC. Usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxela uDokotela Nkululeko Sibanda isikhulumeli sikamnumzana Chamisa.
Abalimeleyo uPresident Nelson Chamisa akwenzileyo ukuthi engakafiki ngaphi uhambo waye ababona wakhangela ummo wabo wasekhuthaza njalo ukuthi i-ofisi yethu ibancedise ekungalani lokuthi asibo bantu be-MDC ibancedise ukuthi bathole usizo ngendaba yokuthi akula madokotela kudingwa amadokotela azimeleyo lapho izinhlanganiso ezimele amalungelo abantu awezempilakahle.
Sikubonile njalo bomabona kude uxoxisana lamapholisa kungaqhamuki loliyana udlakela kuyini kahle kahle abakutshele khona lawo batshele khona.
Mina ngingazisa amapholisa ukuthi i-MDC libandla lezombusazwe ngalokho umsebenzi walo wokuqala ngokukhulumisana lozulu. Ngakho-ke nxa kuyikuthi amapholisa asezeqinisa ukuthi i-MDC kasafanelanga ihlangane kutsho ukuthi phela sebeyivalile abasafuna ukuthi bekhona, khonokho akukho emthethweni njalo awusoze kwafa kwenzakala. Bekungasoze kube lo msindo ngoba abantu be-MDC ekade bekhona bebelande ukuzozwa nokuxoxisana no-President Nelson Chamisa ngodaba lokuthi ilizwe liqhubekela siya ngaphi lisiye phambili njengoba sikhangelane nekhisimusi lomnyaka omutsha. Kodwa ngimangele sebethaya abantu bathe khona bona hhayi libangela abantu umsindo ake nilithule nalokho-ke abantu baphile kwesikhatshana. Kodwa abantu nxa belande umthimbo ofana nalo kuvele kuyikuzenzisa nje ukuzinuka amakhwapha ukuthi kuthiwa abantu fanele bathule. Yikho thina sasithe kuhlangano wethu kwakufanele ube se-Africa Union Square lapho wakuzabe kuqondile khona ukuthi abantu lanxa behlabelela ama-officers azabe ekude nabanye abantu bazabe bekude siyabe singekho endleleni yabantu. Amapholisa yiwo asixotsha e-Africa Union Square athi loba lingahambe e-ofisini yenu.
Abanye njalo bathi inkokheli ye-MDC ayibonakali ihamba phambili kulimala abantu makhaza.
Bakade bekhona bakubonile mgceke ukuthi ukutshaya kwabantu kwenziwe ngemva kokuba upresident Nelson Chamisa esefikile ema ofisini etu ezokhulumisana labantu ngakho ngibona ukuthi kathi nabo abasolayo basolani njalo ngibone ngani khonokho kusuka kubandla lezano PF lizama ukuthi phela uPresident Nelson Chamisa kuthiwe nguye ofakwa phambili khona bezadinga ukuthi bamlimaze ngaluphi uhlobo izana isozi sitshela ukuthi uPresident Nelson Chamisa nxa yesenza lokho ufanele akwenze ngapi isikhathi bani ngaluphi uhlobo njalo njengoba ngingengatsho udaba lokuxakululwa kweZimbabwe ezandleni zikaMnangagwa lezamasosha ludaba lwezizalwane zelizwe leZimbabwe ayisilo daba lweMDC kumbe lweZANU PF ukuthi sithi thina hayi kwelethi lizwe akutshaywa ogogo ngamapholisa kwelethi lizwe akubotshwa umntwana ongafika ngalo mnyaka owodwa nje lowo kwelethi lizwe siyahlonipha nasikhulumisana kuhle kwelethi lizwe amapholisa agcina ukuthula athi ukubulala lokulimaza izizalwane.
UDokotela Nkululeko Sibanda, isikhulumeli sikaMnumzana Nelson Chamisa, umkhokheli webandla leMDC. Kusenjalo uZulu sesole ukutshaywa kwabasekeli beMDC laba labantu makhaza ngamapholisa esithi lokhu kuveza sobala ububi bombuso kamongameli Emmerson Mnangagwa. Amapolisa eZimbabwe adume ngochuku ebantwini njalo ngesikhathi sikahulumende wenkazathu phakathi kwebandla leMDC leZANU PF. Kwakulesivumelwano sokuthi kumele amapolisa afundiswe kutsha umsebenzi kanye lendaba eziphathelane lokuhlonipha amalungelo. Kodwa lokhu kwaphelela eboyeni njengezithukuthuku zenja. Umeli webu lilima West edale lephalamende njalo elilunga leZANU PF umnumzana Dingumuzi Phuthi uthi akusiloqiniso ukuthi amapholisa asaqhubeka ngokuhlukuluza abantu ngendlela abesenza ngayo ngesikhathi sikaMgabe.
Kambe nkomo ngathi amapholisa ahlukuluza abantu emini lebusuku sikwazi ukuthi amapholisa ayethathela abantu every roadblock usuka ePlumtree usiyafika koFlower kulama roadblock ayi-11 every roadblock uthathelwa imali abantu budlangudlangu emabhoda kusiba lokutshontshelwa uhulumende kaMnangagwa ulethe ukwesaba emapholiseni ukuthi bengathathi imali zabantu ngisuka nje lapha nisanda kuvele sike Harare ngisuka kathana ekhaya angizange ngibone ipolisi elihlukuluze umuntu kodwa sesikhangela ukuthi amapholisa lapho nxaso kuthiwa ahlukuluze umuntu ikugolonjwa lokho-ke ukuthi abantu nampo bahamba bethwele itiyegasi ongakwazi ukuthi bayithethe ngabelanda amapholisi bethwele izikhali belanda amapholisi akula muntu ongakwaziyo ukuthi kule pholisi elabulawa ngabantu enjube ubulala umntwana womuntu ukuthi kube njani kanti yena waqatshela ukuthi ayekha so ipholisa lingabuya-ke selivinjwa linabantu kuthiwa a-a ukukhangela umthetho kudingakala ukuthi lenze soze so iZimbabwe simbi kodwa sikhangeleni kuthule e-South Africa kathesi abantu babulelene sikhangele last month kuthule nje kathesi besikhangele abantu bebhulana kubi kubo-Turkey lapha sase sibone abantu bethelwa ngamanzi abanye bebekhala 3, 4, 5 months zonke e-France kuthiwa yellow vest kathesi ngikhuluma kanje ilizwe le-Hong Kong liyakwazi ukuthi kunjani okwenzakalayo asikazi sizwe kuklatshalalwa kuthiwa sukwenze lokhu thina singaze silungise ngaphi waza sifuqele emuva silungise lokhu sifuqele emuva ukuthi sicine siyekele umhlaba lo esawuthathayo yiwesi ufelayo.
Umnumzana Dingumuzi Phuthi ngumeli webulili maWest edale lephalamende njalo engowebandla leZANU PF. Kepha ilunga leMDC umnumzana Edwin Ndlovu uthi uchuku lwamapholisa luyethusa.
Yebo kambe uthi amapholisa ayabe efuna ukuthi kube lo mthetho elizweni kodwa ke sananzela ukuthi kunabantu abakhidinethwayo bahambe bethaywa ebusuku bakhululwe emva kwamalanga amabili amathathu kambe ngumthetho nawo nalowo wayesengakaboni umuntu oyedwa ebotshwe ebotshelwa khona lokho i-rule of law kayibe khona kasizikhipheni kuma-sanctions esizifaka kiwo thina singakakhulumi ngalawa avela phandle ama-sanctions aphuma ngokudemonstrate aphuma ngokuthi siguqule izenzo siphile ngendlela eqondileyo sihloniphe ulungelo loluntu siyabona ekhithika wodwa nje kufana lamazolo ilanga lingatshisa ancibilika nje kungabi ndaba zaluntu so kasizilungisenini thina singakaqalisi ukuthi sikhombele umuntu okwabane ma ukhombele umuntu ngomuntu owodwa emthathi ukhomba kuwe uhulumende kaMnangagwa akazilungisiseni akuqala engakasoli abaphandle.
umnumzana Edwin Ndlovu lilunga le MDC.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 6175, laku 7255 ekseni kusukela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukela ngo 8 kusiya ngo 9 sitholakala ku 909 medium wave, laku shortwave 4930 13860 laku 15460 kHz. Ku live talks tholakala ku shortwave ku 4930 13860 laku 15460 kHz. Kusukela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Umphathi ntambo obona ngezemali umnumzana Mthuli Ncube ukhangelelwe ukwenza umhlangano lentathelo izindaba eHarare namuhla, kodwa akwaziwa ukuthi kuyini afuna ukukhuluma. Umhlangano lo uza ngesikhathi ukusilela kwemali emabhanga kuqhubeka lanxa uhulumende ethule imali entsha kumaviki amabili edluleyo emizameni yokuqeda loludubo. UChris Gande weStudio 7 uxoxele ngcwethi kwezenotho umnumzana Masimba Kuchera.
Engxenye uyabe efuna usitshela ukuthi umumo webali uzahamba njani, kodwa uzananzelela ukuthi bekule ngxabano mbijana phakathi weZimbabwe leChina ngenxa yemali esizithole kuChina. Besithi bona ubaba uNcube wasitshela ifiga elincane kakhulu ukwedlula lelo abathi bona basinika imali zangkhona. So kungenzakala ukuthi kusasa uzabe kwanisa ukuthi achasise ukuthi uhamba kanjani ngendaba leyo, ngoba bona njengani ibange ungathazi kakhulu kubangane bethu abeChina. Umumo indwendwe zilokhu ezikhona sibili nxa sikhangela ukuthi amanye ama-banks baye benika abantu izimali ezingathola lutho ama-$50 naba-$100. So khaya njengani imali ayekasabaleli ukuthi ingene ebantwini njengokukhangelela kwethu ukuthi ibiza ngena.
Kungakubangelwa yini njengoba sisizwa kuthiwa imali eyinye yabonakala emgwaqweni ingakafiki lasemabhanga?
Okunye okubangela lokhu yukuthi imali ingangena emabhanga abantu bengawithdraw, abasayilethi ukuthi abanye bayisebenzise. So imali iyangena emabhanga iphume ihle ingabuyeli njalo. Yino udubo olukhona khathesi ebesikhangelela ukuthi ubaba uMangudla lo baba uNcube bebeza ukulungisa uthi xa besilethe imali entsha bekumele babe le ndlela yokuthi ingangena ingaphuma emabhanga laphana abantu bengawithdraw, ibizabuyela njalo ngoba kulabantu ababelayo njengokubona esakwenza last week, kodwa baye besengayilethi kuma-banks ukuthi abanye bayisebenzise.
So na isisindo semali sibona ungani asiseyehli kakhulu, kungakubangelwa yini?
Kubangela ukuthi khathesi idemand ye-foreign currency ayiningi kakhulu, ikakhulu kubantu labana abathenga emkambeni. And so uzabona ukuthi isinto siyabe stable mbijana owakhathesi, ngoba idemand yakhona kuyabe kungena. Kungenzakala njalo ukuthi engxenye i-interbank market njalo ungayikhangela, engxenye ama-exporters labana ababethenga izimali emkambeni le sebethenga ku-interbank, sekusithi ukuthi labo abathengisayo esigaradeni abasela market enkulu kakhulu.
Umnumzana Masimba Kuchera yincwethi kwezenotho. Selikubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Inkundla ethula izindaba ebulenjini be-internet izimlife.com ithi umanyano we-European Union usuveze ukukhathazeka okukhulu ngokwephulwa kwamalungelo oluntu lokuhlukuluzwa kwabantu okwenziwa nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Iphepha ndaba le Chronicle lona lithi uhulumende sesule umthelo okungenisa ukudla okumqoka empilweni kaZulu eZimbabwe kuvela kwamanye amazwe iimport duty ngesiNgisi. UZulu sevunyelwa ukungenisa ukudla okugoqela umumbu, ingqoloyi, impuphu leflawa mahala. Uhulumende uthi uthethe inyathelo leli ngoba ekunanzelela ukuthi abantu abaningi bahlaselwe yindlala. Soku isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Salibonani bantu be Studio 7 labalaleli. Mina ngithi mina ngalokho okwenziwa izanu mangabe kuyikuthi wonke umuntu osemazweni bayamvotisa noma engekho bawina ngaleyo ndlela. Manje lento kukhomba ukuthi uhulumende ole government yaseZimbabwe badali, ukubadali ngoba kuyikuthi bathathela belungu umbuso kodwa bayehluleka bona ukuthi bazirane lelabilizwe. Mina ngithi kungcono musivele umbuso wabelungu ubuye back ngoba lokho kwenzakala ekhaya ngamanyala. Kambe kungathi wasiya bawinile kodwa besehluleka ukuthi barane ilokho njana economy yaseZimbabwe. Yikubadali musi lokho sokukhomba ukuthi abohulumende bethu le government yethu yaseZimbabwe ayifundanga ithathele izinto phezulu.
Siyabingelela abantu be-Studio 7. Yabona lolu daba lwaseZimbabwe lubuhlungu kakhulu lo. Lokuthi kuthiwa amaqembu aphikisayo ma elomhlangano wabo bekhuluma ngento zabo kumele i-government yezano izotshaya abantu balimaze eni balimazele ukuthi why bekhuluma into zabo. Liyayibona kodwa lento yaseZimbabwe ukuthi sihlekelwe kakhulu belokho beyiyenza besiyaphambili. Lapha akumelanga sesabe sesizimisele noma yini thina senyezabona zaseZimbabwe. Sesisabe kwazi kwayenela siloko sibancenga ngoba ilizwe lasilo labo nathi ngelethu sonkeni. Hayi ukuthi siloko sincindezelwa ngabantu bese izinto eyibholile njengaliyana amazwe omhlaba akhangele ababukele kungala action ethathwayo.
Salibonana e-Studio 7, igama lami nguSamuel wakondlovu. Ngilapha eGoli, ngiyabonga ukuthi lisikhululekile ukuthi sikhone ukuthi sikhulume esikufisayo okusenhlizweni zethu kini. Hayi ngiyabonga kakhulu umsebenzi omuhle niwuqhubekisele uye phambili. Bengicela ukubuza mayelana ngamaqembu amabili la iZANU PF leMDC ukuthi why bona bengafuni ukuphathwa ngumuntu wasesindebeleni. For an example, umgabe wathi mayeseqotshe umnangagwa wase kufanele ukuthi umgabe kusale umphoko laphana abe nguye ongabe yipresident yaseZimbabwe kuZANU PF. Kwazwakala kuyikuthi vele umgabe kufanele kube nguye oxotshwayo ngoba kwase kubonakala vele ukuthi umphoko umphelekezela nguye ozoba yipresident. Kodwa kuba kwakuxotshwe umphelekezela kwasala uMnangagwa, ngithemba umgabe kuba wafela esikhundleni kuba akunamuntu wamkhipha esikhundleni. Okay, maze siza ngapha kuleli qembu leMDC. Ungakhangela kwathi uma kutshone uTswangirai, kwakufanele ukuthi vele uMakhuphe abe nguye ozolandela ekubeni president. Okay, ngokuthi uMakhuphe naye wesayidini lasesindebeleni, kwagcina vele sekufanele ukuthi uMakhuphe angabe saphathi MDC abe sesayidini lakhe yedwa. Kanti kwenziwa yini ukuthi uma kufanele ukuthi emaqenjini lawo mabili uma kufanele ukuthi kuphathe umuntu wesindebeleni amaqembu angakuthandi ekuphathweni kwawo ngumuntu wesindebele?
Kanjani basakazi bo Studio 7 uyabalaleli bonke. Silobuhlungu kakhulu ngale into eyenzakalizobe eHarare kubana amapholisa civil atrainweyo atsha abantu ngendlela enjeyana. Lokhana kuyatshintsha somapholisa abana abafana be-youth abahlangane le-army labantu. That is a barbaric act at its best form. And njalo abantu laba bakhanti bona ngokwabo they are so desperate, bona ngokwabo ba-frustrated at the tsha abantu labantu. They are just unleashing that horror on people too. Labo ngokwabo vele badabulana, they are being forced to foot. Vele akulanto enjalo. Those people, I'm telling you, you must report to book. One day is one day. Oka ulewe loko besana lo baba ke lutwa ngubani uJoseph Chuma whoever. Labo mtholi bona laba abantu laba. We telling you people, sure, count your days. Ngingabona kuphela kusiba lo ngoqo kuphela. You guys will be like Jonathan Moyeni kaSukwere. That we warn you. The very day kuthi izinto kuphela. People are on your doorsteps.
Njani basakazi beStudio 7, mina igama lami nguNomazulu Bof. Na amavideo engathunyelwa lapha kini, mani ngabe niwabhekile libona ukuthi adabukisa njani ngento ezenzakala ekhaya, okusho ukuthi vele ilungelo alila akula laphana eZimbabwe. Ijele straight big prison. Izosho ubuhlungu into eyenzakala ekhaya ebazalini bethu, ebantwini bakithi nje, because abanalungelo lokucomplaina anything. Amapoyisa ngakanangakho avele ekhishwe eshaya abantu ngokungekho emthethweni. Ipoyisa liyambopha umuntu ngumthetho thina masazi. Uma bengabe bephula umthetho, hhayi then ukuthi kushaywe nje labantu abadala abakhulileyo.
Studio 7 siyabonga ngomsebenzi wenu omuhle. Ngujabulani Nkatha esihlengeni esiphezini koBulawayo.
Labo-ke bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp. Lawe uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ugatsha olubona ngendaba eziphathelane labantwana kumanyano we-United Nations olwe-UNICEF luthi impi yakwele Syria ibulalise abantwana bedlula inkulungwane eyodwa nyakenye. Untombazana weCameroon oleminyaka yokuzalwa elithiwe lanhlano ungomunye wababili abaphiwe umvuzo walonyaka owe-International Children's Peace Prize. Sanbonani makaya mavuya nini tsuile buya ni siya lamugela ababugele yoku Facebook kulo Decenter kolite kachamela utwena livuka linjani msakazweni. Umongameli Mnangagwa uyazi ukuthi isikhathi sakhe sokubusa sincane, yikho esefaka igama lakhe ngokuphangisa ukuze engakhohlakali. Boaz Jayakuru ubukele lawo seHabroni. Nkosi Phile Mazoko uthi wena amapholisa akumelanga atshaye abantu ngoba sizama ukudinga inhlala kahle. Khumalo Mafisa Steni uyathuka wena. Arthur Khumbu Ncube ubukele lawe useBotswana, siyabonga. Uzoba lo 3D Dube uthiwena kunjani msakazi. Amapholisa wona kanti aphila kuyiphi iZimbabwe? Bahlupha nje sengathi abaphili, baphila ngcono nabo behlupheka, izicathulo zitshekile. Hashtag they must back off. Menzi Dubeza ubukele lawe. Jason Maposa uyabulisa uthi wena uvuka njani msakazi. Thabisani Ncube uthi wena vele ontaba ayikhonjwa, sebephelelwe iplani thina koBulawayo siyababhuqa. Uyaqhubeka laphana uNcube uthi past the number of screen sithathe kahle. Banele Nkomo uthwena besicela umhlaba usitshele ukuthi eZimbabwe sophetha ngani ngenxa yamapholisa ahlukumeza uZulu. Ngisendawana kophunyuka elupane. Tim Hlabangana uthwena mavuko lo precious. Umadube uthwena good morning. Ay, ke sibonge imibiko yenu, sibonge uxhaso lwenu njalo isikhatiso esesidliwe ngumangoye. Kodwa uZulu usola ukuguqulwa kwamabizo emigwaqo yamadolobha nguhulumende sithi bekumele kube lokukhulumisana. Kwanele mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa yami impela viki isiqalisile olivalelisayo muntungamili inkomo.